Abantu laba bavele Mexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo banengi sibili kakhulu. Lokhu thine sikujayele sithi double up ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khona le emazweni wona lawo akhona. Inews zithi zona iborder ivuliwe ukuthi khona awungafika uphele uyangena. So ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathesi bekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo. Okubangela khona lokhu kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala, ukusweleka kwemali, ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo bonabo. Yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republican bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
Udaba lolu kayisilo luka-president, lolu daba lwe-Congress ukuthi i-Congress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi, lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba bangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenzwa ngayo. So yikho okwenzakalayo, ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba bangenayo bangazibangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku mbinyanga yonale, uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana usuphela, laba bavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi iborder isivuliwe. Kodwa ke qinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi ama-Mexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.